Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 16 kwenkwezi 2024 ngudabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bayasukuma ngokunengi besiya emhlanganweni yona leyo kube lentukuthelo enkulu kube lokufuthela nokukhulu kugcine kulokuthokozela khona lokho esikubonayo.
Kuqhamuke udlakela emasingo lasechinoyi namuhla emihlanganweni yokuzwa imibono kaZulu mayelana lomthetho omutsha ophakathi kokubunjwa ngohulumende oweprivate voluntary organizations bill.
Umkhuhlanelo okwenza ubengeki lapho odobo kulamaaneleukuthi akulisakansa manje ngezithando zakhe sehli abanganazela ezambuzini ayeayeuyakusaplashwa kuhle nabantu basebezambuzi bangagezizandle.
Ugatsha lwezempilo kahle lwazise ngokuqhamuka komkhuhlane wesihudu esekholera kwezinye indawo zezigabeni ezemashonaland west manicaland leshithungwiza lanxa inani labafunyenwe belawo liphansi. Abamabandla aphikisayo eZimbabwe bathi kusobala ukuba ibandla leZANU-PF lilakho ukusebenzisa ukuqhutshwa kohlelo lokwabela abantu abalambayo ukudla ukuzidingela usekelo lwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kuqhamuke udlakela emasingo lasechinoyi namuhla emihlanganweni yokuzwa imibono kaZulu mayelana lomthetho omutsha ophakathi kokubunjwa nguhulumende oweprivate voluntary organizations bill okubangele ukulimala komunye umuntu emasingo. Lanxa isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi etshele iStudio 7 ukuthi ubengakezwa lutho ngalolu dlakela, inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZim Rights ikufakazile lokhu njalo ithi umuntu olimeleyo lo uhambe wayakwelatshwa ngodokotela. Abasekeli bebandla leZANU-PF yibo ababikwa bephazamise imihlangano le besola izikhulumi ezethule imbono yazo zichothoza iPVO bill zisithi ayimelanga ipasiswe elidalele ephalamende ngoba isipha uhulumende amandla okuvala inhlanganiso ezizimeleyo ezingavumelani laye. IZim Rights ithi njalo abanye abakhulume emhlanganweni wamashingo wona oqhutshelwe eCharles Austin Theatre sebebalekile ezindlini zabo bayacatsha ngemva kokwethuselwa ngabasekeli bebandla elibusayo abachithe umhlangano lo ungakapheli. Umhlangano wechinoyi wona uqhubekile ngemva kokuphazanyiswa kodwa bese kulokufuthelana okukhulu. Ungapasiswa lomthetho ozalawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo okuyinto esolwa ngabalela amalungelo oluntu kanye lamababandla aphikisayo, kodwa abebandla leZANU-PF bayawusekela besithi ujonge ukwenqabela inhlanganiso ezihlose ukulimaza uhulumende zisebenza lezitha zeZimbabwe. Umanyano we-United Nations wona uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kamelanga awusayine lanxa ungapasiswa ngoba usephula amalungelo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo uxoxe lengcwethi kwezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uMnumzana Efi Dlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi ubone kulokuxokozela okungaka ngokuba lo mthetho uzabathinta ngendlela enkulu abantu, hayi encane. Ngakho ke abantu bayasukuma ngobunengi besiya emhlanganweni yona leyo kube lentukuthelo enkulu kube lokufuthela nokukhulu kugcine kulokuxokozela khona lokho esikubonayo. Kugcina abanye sebedonsenana ngezepolitiki, kanti ke icacile lento esikhuluma ngayo. Unengi labantu njalo abaya emhlanganweni leyo bathwala ngamabhasi bayefika khona bengakwazi abazokukhuluma kuleyo ndawo, bafike bakhulume izinto ezingasebenziyo ezingelabufakazi ezingakhelwa ngeqinisweni. kube sekubanga intukuthelo enkulu phakathi kwabantu uthole sekulokufuthelana sikubona endaweni ezininge ezihlukahlukeneyo ngumthetho ongadingakaliyo lo ongazange wadingakali ozahlala ungadingakali vele ukuthi ube khona iZimbabwe izabanhle kakhulu nxa umthetho lungekho ngakho ke kuyisifiso sabantu abaningi ukuthi ungabi khona lo mthetho
Ungathi yiziphi impawu ezihamba phambili ezimbi ezenza liphikisane lalomthetho
Umthetho lo wephula amalungelo abantu ikakhulu ilungelo lokuthi abantu bazikhethele abahlangana layo okuthiwa i-freedom of association Umthetho lo uzaletha indlala uzaletha ubuyanga uzamisa izinto ezinenge kade zisenziwa zinhlanganiswa ezizimeleyo abantu abanengi eZimbabwe baqhatshwe ngama NGO abantu abanengi eZimbabwe bathola ukudla kuma NGO bafundiswa ezikolo ngama NGO ama NGO akha izikolo akha ama classroom block aletha amabhuku aletha ahambisa imithi ezibhedlela ncedisa ngendawo zokubelethela ezabomama afundisa abantwana bangamankazana akhama toilet agebhi isikotsho akhama damu awukunathisa inkomo ancedisa abantu ngendlela zokuzuza imali ezezingadi ezinye njalo ezihlukahlukeneyo ngakho ke abantu bazathinteka ngendlela enkulu kakhulu lo mthetho uzadiliza ezomnotho ezeZimbabwe uzaletha indlala uzaletha ubuyanga uza kwephula amalungelo abantu yingakho abantu beZimbabwe bengawufuni lo mthetho ngobuningi ba kucacile khona lokho akulabunzima ungawubona ungena lo mthetho uthutsha kwebe kuukuthi kwenziwe into engahambisani lalokho okufunwa ngabantu
njengoba abantu abanengi bekhanya beusola kakhulu umthetho lo ubona uhulumende ewamukela yini kumbe singabona ehlehla nyovana njengokukhuthaza kwe-United Nations lezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo kazulu
Kuzaya ngayo ukuthi uhulumende weZimbabwe ukhethe ukuba ngohulumende wabantu kumbe ukuphikisana labantu abantu bacacile ukuthi umthetho lo kabawufuni ngobuningi babo ngokuba besazi ukuthi uzaletha ubuyanga uzaletha ukwephula kwamalungelo abantu njalo kawudingakali lo mthetho yona limthetho ekhona ekhangela inhlanganiso ezizimeleyo yanele akulabufakazi bokuthi lokho abakhuluma ngakho ukuthi kwenziwa izinhlanganiso ezizimeleyo kuyenzeka siyakwazi kahle kamhlophe akukho lokukodwa nje okwenzakalayo kulokho okuqanjwayo ingakho ndivesithi aya siwufuni lo mthetho uzazilimaza amalungelo ethu uzalimaza ilizwe uzalimaza inotho uzasikhipha ukudla emlonyeni okuhle kangaka ngakho ke uhulumende kumele lalela abantu enze okufunwa ngabantu awudingakali lo mthetho awungabi khona
umnumzana efidlela ncube ucubungula ezombusazwe njalo ngowenhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo owe-Studio 7 ekobulawayo. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sezano PF umnumzana Chris Mtswangwa ngalolu daba.
The Voice of America, VOA.
Ugatsha lwezempila kahle lwazise ngokuqhamuka komkhuhlane wesihudo esekholera kwezinye indawo zezigabeni ezeMashonaland West, Manicaland leChitungiza lanxa inani labafunyenwe belawo liphansi. Kodwa ugatsha lolwazise njalo ngokuthi kulabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5000 abafunyenwe belomkhuhlane wesihudo kodwa esingalani lekholera. Kwaba labanye abayinkulungwane lengxenye 1500 abafunyelwe belomkhuhlane woqhuqho owemalaria. Isihudo sekholera esiqhamuke ngonhlolanja nyakenye sahlasela abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lane kumbe 34,000 njalo sabulala abedlula amakhulu ayisithupha 600. Ukuhlaziya loludaba sixoxa lowake wakhokhela inhlanganiso yezakhamizi e-Progressive Bulawayo Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Umkhuhlane lo okwenza umemetheke lapho odoba kulamazibonela ukuthi kusithakanisa amahygiene standards abe sehlile akungananzela ezambuzini hayi ngoba kungasafulashwa kuhle nabantu basebezambuzi bangagezi izandla yiko okwenza umemetheke so sokukhona yikubana lathi kobulawa liyananzela kusiyohlupho olufana nawo lwamanzi engxenye aluba kuya khathi esiyananzele ukuthi indawo ezinele khona abakobulawayo yiwo amanzi ehlupha aga ekele engavalo kwesikhathi esile siyakwazi ukubana amanzi ashoda kodwa-ke ngenxa umkhuhlane losukhona usisikhathi ekele amanzi angavali ke kubonakala umkhuhlane uqala uncane uzokuthi indawo lezi ezingelamanzi kube lama-shut ama-water kiosks ungathi ancedisa abantu kuxhaswa sokunzima kwezinye indawo ngaphandle kobulawayo uhulumende lawo lomlando okubana bo ndawo ezingelamanzi ziba la manzi ngoba nxa uvele kungelamanzi umkhuhlane asezenelisa ubana siwumanzi so-ke engxenye kobulawayo sisithelele ukuthi hhayi ama-sitifazer sethu abayavumela ukuthi khathi samanzi angavalwa lokhu kuthiwa i-load shedding bake bayekela amanzi achubeke khona.
Kuyini okudingakalayo ukuthi kuhle kumiswe ukuqhubekela phambili komkhuhlane lo njengoba sekusiba ngumnyaka wonke silokhu sikhayelane lo dubo olulodwa lolo?
Okokuqala sibona ngathi yimfundiso, imfundiso iqakathekile. Abantu abaningi lo mkhuhlane abawusihlisa ukuthi uyingozi njani. So sithi thina uhulumende kakhulu iministry yezempilakahle lama-local authorities obulawayo ukuthi council kwezempilakahle lapho kwi-department ze-health ekube le ndlela ukuthi kube lama-programu abanzi okungena lapha ezigabeni kuma-communities kuzakhamizi abantu befundiswa into yokuqala kufanele yenzakale le kuthi nala abantu abadenisa ezitaradeni laba abazincedisayo esithi ama-vendors labo bake babe le ndlela yokubana bancedwe bancane ngoba uzananzela badeka banama-fruits akula mazi umuntu uyathenga funa ukudla engagezanga so into zomasofanele zincane lezi amabhayili ozakalandeli abantu belakhokoleminyeni ezitaradeni bethengisa ukudla abaye badekisa bezithwala konke lokhwana-ke kumise ukuthi ama-local authorities ohulumente abantu baboshwe bakhuthe ezitaradeni.
Umnumzana Ambrose Sibindi wayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo, Progressive Bulawayo Residents Association. Owake waba ngumphathi ntambo wakoBulawayo unkosikazi Eunice Sandimoyo Gaseko ubhubhe namhla koBulawayo esibhedlela seMater Day ngemva kokulwisana lomkhuhlane we-BP. Indodakazi yakhe unkosazana Phoebe Sandimoyo wazise uzulu ngemva kanina enkundleni yokuxhumana e-X kumbe Twitter. Unkosikazi Sandimoyo owake waba lilunga le-Politburo ye-ZANU-PF waba ngusenetha wakoBulawayo kanye lomphathintambo waleli dolobho phansi kobukhokheli bowayengumongameli Robert Mugabe. Amalungiselelo omngcwabo wakhe awakaziswa kodwa abantu babuthene emzini wakhe e-Sunning Hill koBulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abamabandla aphikisayo eZimbabwe bathi bakhengelele ukuba ibandla leZANU-PF lizabamba ngamandla abantu emadolobheni lemaphandleni ukuba balisekele ngesikhathi kusungulwa uhlelo lokwabela abantu abalambayo ukudla. Bathi kusobala ukuba kuza kwenzakala lokhu lemadolobheni lapho kubikwa sekulabantu abaningi abalambayo ngenxa yendlala edalwe isikhudumezi sokuguquka komumo womkhathi ese-El Nino. Kodwa ibandla leZANU-PF liyakuphika lokhu lisithi kuzasetshenziswa abantu abaziwayo emphakathini abanjengamakhansila ekwabeleni ukudla abalambayo. Ukuze sizwe kunengqodaba lolu, uGibbs Dube uxoxe lomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba tshabalala edalela ephalamende ekubandla leZANU-PF lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelwa inhlanganiso ye-Freedom Alliance. Uchuma usungula lengxoxo.
Namhlanje ngikhuluma so Thembo lo babuncumile abanye abalaleli abangabe belalele. Ukubuziwe konoku eParliamente lami nginje ngakubuza kuMinister of Public Service Labour and Social Welfare ukuthi kanti right nqa lapha njoba kulendlala engaka abantu bamadrobheni bazathiwani. Waphendula usibili ngengeke liphelele ukuthi hayi lasemadrobheni sesibuya sisenza ama assessments ukwenza ukuthi labo sibancedise ngokudla okuyinto esizaqala ukwenzeka konoku. Namhlanje ngikhuluma so Minister of Agriculture ubaba uMasuka naye uphendulile konokwana ekusho njalo ukubana belokukhambe meeting Tuesday lapho umongameli welizwe akhulume khona ubana akumelanga kube lo muntu olambayo njalo akufidwa kumbe utawuna lapho abahluphekayo kuphela abangasebenziyo kuphela abasebenzayo labangasebenziyo konke kuyahamba ukhangela household by household lapho kulesidingo khona ubana kuncediswe bese kuncediseka abantu bencediswe ngoba uhulumende ulayo imali uthengi useqalisile ukuthenga igrain ezancedisa abantu ngikhuluma so bekukhulunywa ngokuthi every month kuyabe kufuze ubona iwadi yinye ngayinye ibinikwa at least i-5 tons ezomumbu ezothi kuncedakale ngesikhathi lesi esendlala. So akula muntu ozathiwa elambile nguhulumende ngesikhathi lesi esobunzima lobu ehlale labo obe-cyclone El Nino oludale i-drought le esikiyo.
Kube lezo politika phakathi kunapho ukuthi ngawashaya ngohlisi lokhani otholiwe
uhlupho luba khonapho thina sijabulela ukuthi khona kuvumakale njalo kunanzelelwe ukuthi indlala emadolobheni ihlala ivalekile ngoba idolobho belisaziwa liyindawo elemali elokudla so khona kuyena kwenza ukuthi badubeke kakhulu abantu abakhona phana njalo amadolobho singawananzelela ekuvoteni akhangelele into ezingcono kulalezo izanu eziphetheyo okuyikuthi ke ubungozi obukhona kungaba yikuthi khona kube sokusiba lokubandlulula kukhangelwe ukuthi umuntu lowo ngowaliphi bandla into ezifana lalezo yinto elubufakazi eZimbabwe ekhona ehleli senzeka since kutholakale i-independence ukuthi kuyakhangelwa ukuthi umuntu usuka kuliphi bandla yilo hlupho olungaba khona lona lolo. Kodwa-ke uChuma ngabe nxa ekhuluma kukhulumayo kungawumuntu abathi bangakhuluma into bayiphile lokho akutsho-ke kungaqonda ukuthi khona kungaze kwabandlululwa muntu ulumende-ke okusuka kube luhlupho yikuthi imali uzabe seyithethe nga ngoba ungachecka i-welfare kahulumende ibhazalele phansi umnotho welizwe ubhazalele phansi ngoba umnotho kumele kube yiwo ozakweyamisa i-welfare eyelizwe konke kubhazalele yikho okusuka kutshengisa ukuthi kuzaba lobunzima obukhulu kakhulu ikakhulu ebantwini abasemadorobheni ngoba i-urban agriculture kayila space njenge ukuthi kuyabe kungathi kule ndawo abantu bazadobhadobha lapha lalapha.
Yes. Yeah, Chuma kunapho-ke izimbusazo khonapho.
Nxa ukhumbula emalangeni adlulayo labana upresident wethu udeclare i-state of national disaster mayelana ngodaba lalolukuthi kona siswele izulu njalo-ke asila kudla emasimini khonokhwana kuvule izindlela ezokuthi kona sesincediswe ngamanye ama-bodies lamanye amazwe ekusidingeleni izimali ezokuthi kudingwe i-grain leyo so lokhu ungakwesabeli we've been assisted by the United Nations sisincediswa even amanye amazwe uRussia labo babe njeyana babuyile uChina babuya bizoncedisa ukubana kutholakale igrain ukuthi abantu bengalambi sifuna ukuzama ngamandla onke ukuthi udaba lolu lubuye lungaphathwa ngama-politician luzaphathwa ngama-civil servants ngisho phela o-DA izinduna labantu abanjani abayiwo abazabe bekhamba bekhangela ukuthi kona kanti vele esigabeni lesi kumi njani abahluphekayo yibaphi abadinga usizo yibaphi besokuncedakala kuvela kona phana so ngaso kubuya usizo lolwana lubuye lukhangele ngoba abantu baya sebebhalile phela amarejista abo lamabizo abo ukuthi hayi lapha sifike imbulezi abona imisho imbule yakonqube hayi ithe yona iyazuza iyathola ekothuma la ithi iyazuza kodwa komthembu ngale bathi hayi umango usezilalela eziko so amarejista lawana asezabuya-ke esesetshenziswa ukupha abantu laba uncedo lonalolu ngendlela eyabeyenzwe ngakho besenzenisa ngikhuluma sokuthi ama teams akulumende aphansi ku ground bese kana le survey engikhuluma ngayo
yebo vala amafutshane kunapho ke
siyabonga ukuthi lilalele chuma silitshela ukuthi declare nini in national state of national disaster nxa seli declare sokusethi lilandele ngendlela esalikhetha ngayo ukuthi liyenze njani ukuze kungabi lomuntu ozalapha engivumelana lakho ukuthi kumele basebenze ngayona le ndlela ukuthi kungabanjwa kodwa ukuthi kakubandlululwa akusilo qiniso kuhleli kusenzakala ngikhumbula kuloko kwakhuluma uminister enkaye laphana ekhuluma ukuthi abantu abangazange bavote kahle bazabulawa indlala.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edalela ephalamende ekubandla leZANU-PF lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhalajikelelo wenhlanganiso ye-Freedom Alliance bexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Okwenzakala eMelika, umongameli Vladimir Putin wele Russia ukwele China lapho ahlangane khona lomunye wakhe umnumzana Xi Jinping bekhulumisana ngendaba ezimbalwa ezigoqela ukumisa impi yakwele Ukraine. Kodwa akula okunengi okwethule ngohlelo lokumisa impi le. Uhambo luka Putin lulandela olwenziwe ngumphathi ntambo wezobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken obekwele Ukraine ekuqaleni kwayeneliviki. UBlinken uthembise umongameli Zelensky wakwele Ukraine ukuthi eleMelika lizaphathisa ilizwe lakhe ngezikhali zokuvimba indizamtshina ezohlobo lwamapatriots phezu konceto oluvele luthenjisiwe nguhulumende weMelika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amabutho akwale Russia esehlasele isigaba seKharkiv ngenjongo yokuhluthu namadolobho ambalwa. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ocubungulayo zombusazwe omnumzana Zenzo Nkomo.
Esikubonayo babu Gandhi yikuthi iChina neRussia sebevuselela ubuhlobo obabungathi sebuye badeda ngesikhathi ukuphela kweCold War ngeminyaka yo-90. Esikubonayo manje ukuthi amazwe lamabili sebe sondelane kakhulu njalo bayadingana futhi kakhulu ekuthenini kunengi bona bobabili osokubahlanganisa emizameni yabo yokulwa namazwe entshonalanga. Ukuvakashelana kobumongameli lokho siyakwazi ukuthi iRussia isempini neUkraine okuyimpi osokuwafakile kakhulu amazwe asentshonalanga eEurope neAmerica. Kuphinde futhi eChina siyakwazi ukuthi iTaiwan ngelinye lamazwe iChina ehlali xambukisana neAmerica kulo okuthi ngendlela okubukeka ngayo akukhanyi kuyinto engagcina iphele ngokuthula. So ukudingana kwalamazwe amabili kusibonisa ukuthi sokuyikuvuselela kweCold War noma yayingathi ithe ukudeda ekupheleni kweSoviet Union.
Manje nxa sikhangele lona ilizwe leMelika ngodaba lona lolo lobudlelwano bamazwe la omabili ungathini wena?
iAmerica vele siyayibona ubudlelwano bayo neEurope ikakhulu ukuzwana kwabo neNATO kusitshela ukuthi nabo bayaviva kakhulu okuyukuthi abazibekanga phansi. Sizakhumbula futhi ukuthi enye into babu Gandhi lapha edala lonke lolukhophe yikuthi iAfrika yonkana siye yathanda ungathi ibhekisa amabombo ayo eChina. iChina isithathe ama-project amakhulu kakhulu la eAfrika. Kube sisazi futhi ukuthi iAfrika, infrastructure yeAfrika ukuthi sibe la esikhona kwakungamazwe aseEurope. Noma babe sicindezele kodwa asingeke sikubalekele ukuthi yibo abathi be-infrastructure esila eAfrika.
Umnumzana Zenzo Nkomo ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yabanye benu linabalaleli beStudio 7 elithumele ngeWhatsApp.
Mimi njani Studio 7 kasakazi labalaleli bonke. Ah sesidiniwe thina ngamanga lawo abantu lawo abahlala besithi abantu abafinga indlala. Thina sisebubi ngapha mina ngugatsheni. Hayi indlala iyasichaya abantu. Kanti sinzuziyamba iziyamba ethi abantu bayaphiwa konke ngevukoba layo liyani viki liyani uRichard Ndlovu wayekhuluma la ethi abantu bonke. Kanti abantu bonke ukuthi abaphiwa bangapi ukudla kokona kungapi. Kaba ke bakhuluma iqiniso nxa ungala kudla sizwe ukuthiwa kula kudla. Nxa kukhona nika abantu abo ukukhulisa ukukhuluma kuphela.
Hayi siyajabula kakhulu masibona kuzana uPF zigwazana zona zodwa. Maybe bengaqambana icorruption yabo ukukhohlakala kwabo kuvele sobala. Ezilungu besilwa soku yasijabulisa kakhulu. Nokutshontsha maybe kungayehla ilizwe libe ngcono. Sikhathele ila masela la, sikhathele laba babulali la. Maybe bengavezana ukuthi abantu abadiliza amatshebha lakho ngobani. Kungavela sekungavela manje yonke into ukuthi umuntu odiliza amatshe la wana bebhalakho ngubani. Kwayalwa lezi suku. Iqiniso lizovela kuphela. Yemigulugudiza noPF le. Kuzovela kuphela nakanjani.
Studio 7, Studio 7 ngiyalibingelela nonke basakazi wa Studio 7. Ngithi mina ehina iyouth esisokola kakhulu. EZimbabwe sihlupheka kakhulu kulu because akunamsebenzi, akuna into ebambekayo nje like iyouth nje ayikho into ebambekayo. Iyouth akusimsebenzi wokuthi kungathiwa abavuka bayohlala emgwaqweni bayathengisa into nje ezingasho lutho. Iyouth kufanele ithole umsebenzi.
Studio 7, Studio 7 ngithimbulise lapho. Ngibulise ngithi ngiphawule ngalo daba lolu lwabantwana abaqulekayo lolu. Eshi akuhlungu lokuhlungu indlala soyingena kanje lizweni. Eshi abantwana besikolo madoda eshi ngazange zobuhlungu. Ubuhlungu ubuhlungu Studio 7 ubuhlungu le ndaba le. Manje upresident lo wethu abantwana ngeke belambe kulokudla okuningi. Manje abantwana besikolo sebebulawa indlala kanje sebebengasayi lasesikolweni. Uthini umdala lo? Uthini?
Studio 7, Studio 7 njani wasakaza abahle siyabonga usinika indaba eze. Uzo lo chief usinamagondo kubana uAmos kubana usemthethweni yini ukubhadalisa osobho ubana bedindis ama register ama $20 kumbe corruption nje kuphela sali mbuzele kubaphatha baphete ngezomthetho ubana usemthethweni indlo
ku Studio 7 Studio 7 kanjani bakhokheli bethu bonke nje lama commentators hayi siyabonga uhlelo lo Studio 7 ngikhuluma ngelapha tshelotsheko Jimila indlala abantu makhela lendlini kathi uhulumende uthini wathembisa abantu ukudla kathi sesisema uhulumende usedinga amabhiliyoni ezimali alokudla esithi kukhona kungani abantu bayafa ngendlala kule nto singakhuluma ngayo vele ngaphandle kwendlala iyacela bakithi uhulumende kake omajamba edinga ukudla kwabantu abantu bayafa
Studio 7 Studio 7 mbingelelikini basakazi lani lonke balaleli labalandeli be-Studio 7 ukhuluma ngumavukuvuku umfokambingi losuka laphana ePlumtree ngibuza nje ukuthi kathi kwenziwa yini ukuthi abantu beZimbabwe bevote bejabulile betshaya impululu kodwa uma kusafika lesi sikhathi sebelala ezitridini zaseGoli sebehlala emigwaqweni sebekhala ngendlala for 43 kwaye bengawubona umistiki abayenzayo kwaye senza imistiki yodwa for 43 ma sivota siyalwa thina sodwa ma siqeda kuvota siphuma sijubaleka ilizwe lokhu kufanele kunanzelele abantu baseZimbabwe yodwa for 43 ambonge
salibonani basakazi beStudio 7 yalibingelela labalaleli hayi siyabezwa abantu abathi abalandeli betrupisi besolo chabangu bona bengene bethi kungani abantu besolo chabangu bafuna ukuthi amandebele party umqondisi thina ukuthi sibe kwazi ukuthi kule abantu bakomthokazi kumele bekhululeke sakuzwa ngomqondisi lokho nje umqondisi wami Sfindi wafuna ukuthi yena akhulule abantu bemthwakazi abemthwakazi bangikhona bona abade besidlala umqondisi bakithi mabagebhela umqondisi igodi bebemthuka ku social media la bemlengisa so bekhuluma konke besola umqondisi behlule ukuyahlala phansi lomqondisi secret belungisi ngabe funa amandebele party namhlanje abetripusi inqa besolo chabangu labo mama khuphe kutripusi babuya futhi bona befuna ukuzala imbono yabo befuna ukuthi kuthwe sithi kumele be party kutripusi thina kutripusi anti siphathwe ngchamisa asimsolanga thina kasimeyisi kasifani labo abayeyisa umqondisi bamthuka uyabona bamthuka ku social media behlile ukuhlala ephansi bathi bona bafuna indebele liphathe lizophatha kutripusi basolile umqondisi okade efuna ukuphatha elwele imthwakazi bamkhuluma kubi bameyisi sebesiza lembono yabo ku-TRPC sicela liyekele abantu be-TRPC bekhululeke bekhulume okusenhlizweni yabo ngeparty yabo lani limele okwenu lingabi zintathela izindaba kumbe ngabantu abazi kakhulu epartini engasoyena
labo ngabanye balaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo lani lingathumela enimibono kunombolo ezithi plus 1 0800 465 0318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe Live Talk namhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama sixoxa labesifazane bekhuthaza ngendlela zokuzinikela zokuzinakekela ngalezi zikhathi zobunzima bokungaqhubi kuhle komnotho emazweni womhlaba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwesihla namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.